So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabandla aphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukule baye ngathi bayoregista ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sheneli ukuthi i-election elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalitshumi eSouth Africa. Kwezemidlalo silengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ngobudlwangudlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona, kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo atshiyeneyo alitshumi iphakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo owenziwe eHarare kumaviki amabili adluleyo njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besibuthele Chris sikhuluma nje uku-encourage omama ukuthi omama njengani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukule baye ngathi bayoregista ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sheneli ukuthi i-election elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ngokuthi kumele sisekelane omama nxa kuyukuthi umama uyafaka ukuthi avotelwe simsekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla atshiyeneyo?
Singamabandla atshiyeneyo kodwa njengoba niyakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansela oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho, so sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane as omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla atshiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongweni?
Sicalile into le yaqala eHarare yenzakala imithingi yabomama nalaphi siyenzakele futhi izayenzakala amaprovinsi wonke size sijayelane ukuthi kumele sihlekeze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona okungani yiko limele lungise khona?
Hayi khathesi akunanto ekhathazayo ngoba already vele i-leadership yama-parties engaseyabomama sisethile itheni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi kuthiwa omama ngabahlanganeke laphana bengama-parties atshiyeneyo ngoba ama-party ona lawo u-8 ungathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozeziparties zilabantu abababemeleyo ngoba vele ithole already siyasethwa ngama-parties.
Alo-ke ngonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930. 6065 laku 15460 kilohertz. Nilapho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
izakhamizi zedolobho leCape Town eSouth Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elitshayela tshisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalitshumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg, unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesuswa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community hall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 okuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlaselwe khona ngamanzi besiyagcina kuma-community hall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kutho ukuthi nje ngoba kuyenzakala eCape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abeyingxenye yalokhu yalezo zikhukhula.
Kutho ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhona pho khona ke khona kube njani? Akula ngisho lezulu elincane elifikile.
Hawu, isimanga esikhulu kakhulu ngoba izulu lelo ngisilizule eCape Town salibonela kuma-TV, izikhukhula, zikhukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngitho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje, kuye kwaba kulo moya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika, lo moya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba bezomkhathi bethi le weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathutu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende le-Conservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, unkosazana Noma Mliswa, uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama-queue, yakwazi it was very nice, very peaceful, no long queues. Hayi, kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lokuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organize and akula amapholisa alimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peaceful. Ifika khonapho it's so straightforward, bakubuza ilizwe lakho, bakunike inamba yakho uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumelelayo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana okuvotwa khona duzane lakhona?
Akula vele, hayi akuhambela wedwa, kulo muntu okumele ukuhambela kuhle uye njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something and you know it's all just normal, you know.
Manje ama-results angkhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Hello ke ngunkosazana Noma Mliswa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngeviki ezayo.
Thuba lukhulu, hayi la mathuba esithi asethuba lokuthi uyangena kilo nje ukuphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi lihlukuzula izolo kumbe lamhla.
Kahle kahle bhutwami, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzwekazi zeZimbabwe ngisebenza njengomgcini imali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweletu kakhulu, futhi uyakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelela ukuthi uzabe ufunde izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Okuzakwenza ukufunda kakhulu ubusuku yikusebenza nje kwambana labanye abantu kumini nje esingathi ngesilungu yithimwe ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo labangani siyaphambili okunye funa sizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathini yileli elingathini liphambi yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje ngizo zonke izinto bathi ngakhuluma ngetechnology bathi ngakhuluma ngezemali ngoba imali yabo isetshenziswa umhlaba wonke hlaba abantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana lati ezasebenzela thina
lapho usukuqedile ngale mfundo zakho kwele Melika ukhangelele ukuthi uzabuyenzani lapho uzabusebenzisa ulwazi lakho
Basikhangela nje iprogramu yakhona ngathi bayihlele kahle laba bantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakhampani asakhulayo ingxaki esingathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside nje eziningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi la makampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukwenza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imitshina le yenza kumba akhule enelise ukuthengisela amanye amazwe
alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ungumgcinisihlalo amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasokhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Sakubonani ntungameli, linjani balaleli? Ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje.
Kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni?
Sokuyisikhathi sakhona-ke ukuthi-ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hhayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisa-ke ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi. So-ke ngalolo daba kube lokuthi-ke ungakhumbula ntungameli size sathi thina asingeni ekhethweni-ke sizama ukufuqa ukuthi sitshengise-ke umhlaba ukuthi lapho kulo hlupho khona kulokuqilibezela ekhethweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voters roll. Yona i-concept ye-biometric voters roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC. So ngaleso sizathu-ke sizinike-ke ithuba lokuthi-ke njengoba i-biometric voters roll isiyinto ephilayo sesilohlelo-ke lokuthi singene phakathi kwabantu-ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu-ke oku-voters roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale-ke beqaphele belungele ukuthi nxa kuqala lokho kubhalisa bazibone belungelo lokubhalisa. Okunye sikukhangelayo kakhulu-ke yindaba yezithupha. Abantu beZimbabwe abaningi-ke abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqe-ke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zathu ukuthi sizatho bani engalazithupha ukwenzela ukuthi-ke sidlungiselele ukhetho olufaneleyo-ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu weZimbabwe olesifiso sokuthi akhethe-ke lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho.
Kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani? Siyake sizwe ngezikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukazi lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni. Kuhamba njani lapho eselifike khona?
Lapho esesifike khona yebo ye kungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele kokuphela. Zikhona-ke indawo lapho ukwethusela okukhona. Kodwa ungakhohlwa ukuthi okakakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama-veterans ngesikhathi ke kungenwa emaplazini. Ungakhangela ke kathesi ke ama-veterans sokusele ke yona ikomiti yona ekhokhelwa umtswangwa. Kodwa ama-veterans amaningi athi asisakungeni lokho, ayisikho esakulwelayo. Khona kuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni, kusale nje lowo obuyabe ukuthi kubaliwe lapha lalapha yana. So sikhangeleleke ukuthi ke abantu bathathe lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu behlile. Kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke ngesilungu abantu badlule kuloko okuthiwa yi-trauma, ikakhulu abantu emaNdebeleni uzafika ukuthi badlule ku-trauma ngokuraundi, bavele badlula ku-trauma ka-2008 lapho okulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamala lapho kuphela angazakali, badlule kikho ke abantu bakithi. So ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo, sibakhuthaze, sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobu khona kulaphana kasilungise sonke kanjani.
Uphose lokugcina uvalelisi zakhamizi MP.
Ngiyabonga ke ntungameli, ngiyabonga zakhamizi. Kodwa ke engingalitshiyela lona ke lekuthi ke qaphelanini ke kathesi kakusadingeki. Ngicela abantu beZimbabwe bonke ke babekwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa. Sasisenza izinto zethu, silungisa izinto zethu emakhitini ethu, sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayesincindezela. Nanguphoke lo mgabe sesincindezela, sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhitini sikwenze lokho esifuna ukukwenza, simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe. Sesifuna abantu bethu basebenze, sesifuna abantu bahlale kuhle, sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo, hathi lokho abakwenzakala okwenzakala ukuthi batshontshelwe impilo yabo nguRobert Mkhabele ZANU-PF.
Hayi, siyabonga mnumzana Bebebe, kukuhle ukuba lawe, kuhle.
Yabo
veli lalele udlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomeli wenkayisawu zedalele parlamente njalo engumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi yezokulima kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenziwa ngabantu khona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayathuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizinesi kakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa ayathuthuka kakhulu, amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumende weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandla zomnotho awunikeze abantu abansundu. Bese kusithi ke phakathi kokubonelela kulo daba lokuthatha umkhonomi kulo daba lomhlabathi, bese kusiza udaba lwezokulima. Ukulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamaelungu, lokho kuyinto yamabhunu. So ke sithola ukuthi ke thina ma usisisa ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali. Kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe esilabafowethu abafuya inkukhu lapha ama-scrull benza kahle kakhulu. Kanti lapho esenza ezokutrena lezi si-empower abantu, sibona ngani ibhizinisi lakhona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi ezokulima lezi kahle kahle zenziwayo kanjani. So ke kuyathuthuka, kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazona lezo. So ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu besesenza la mabhizinisi sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lwengatsha zikahulumende.
Wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa?
Ngathi mina esengibaziyo so far abantu bonke abasekulimeni, abalimayo imbhida endaweni eziningi ngabantu basuka ekhaya, abanye basuka eHarare, abanye basuka koBulawayo, ngabafowethu balutshwane ama local a South African abansundu abaqhakathekisa kwezokuwa sezokulima ngoba abakakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle into enjani sile sikole siye besebenza naso kwa-advertise ukuthi kuyafundiswa abantu abangababuya ekhosini ku-apply abantwana abangu-3 kuphela nabangu-3 bona abangamabhunu kuphela abantu abansundu kabakakuzwisisi kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuya ke lapha e-South Africa bafika bafise lawo mathuba bafota abalima kakhulu ngale Free State ama-break record kanti asibo bodwa nje baningi endaweni eziningi lapha eGoli abalimayo ngani abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha e-South Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane, kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi, siyazama ukuqalisa katsha. Sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kuswa ubuya bamhlophe nje kuphela belungu yibo abazayo, abansunduka abazwisisi, balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kusase nomkhankaso, sisazama ukuthi singene even ema-ofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso ukuthi abantu bazube be-South Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali, yikho abasha khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kubo-Shoprite, kusuka ukuthi bakwazi ukuthi ispinatshi lesabasiya ngo-Shoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Ma befuna ukuthi bathathe umkhono kumbesho ezandleni zabo, kabaphatisipete kakhulu lakho kwentenyezo ezigabeni zokulima. So ikwasi lapho ukuthi senze ikuthi sithuthukise sipromote engathi iy'ndaba zanyezo zokulima ukuze i-SADC region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze i-SADC region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi ku-SADC region, njalo sisebenzise i-technology yenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele ekulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali tandlekani balelithi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima eseSouth Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi, ngosiphunyuka ngo-Chief Sikhobokhobo engowebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga. Sengene.
Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho, bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunengi okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu. Kunengi esikwenzayo, siyahlangana njengabomama sisenza ama-club. Emakilabhini ethu laphana silamathuba, ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC ngatsho njalo, silamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi ungenziwani ngokhetho. Lokuthi sinanzelele ukuthi abantwa bethu asebekwanisile iminyaka engu-18 sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana batholele uncedo lokuthi bazuze izithupha, nabanye abadala abakhulileyo abangomama abangalazo izithupha ngendlela ezijeneyo. Sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu une-becoming election kumele abone ukuthi avote. Kube kunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalunga, ngoba bonke abantu bakhalela i-change.
Okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini?
Kuningi esikukhangeleyo okukhathaza kwabomama. Okumqoka kakhulu izindlela ezokuphatheka kwabo kwezempila kahle. Izibhedlela zikhatshana nabantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe imikhuhlane icine ingaselapheki ngenxa yokuthi babe kukhatshana ukuthi beyefika ezibhedlela. Izikolo nazo imali ze-school fees njengabomama siyashupheka kakhulu ukuthi sifenelise ukuraise imali zokubhadalela abantwana ezikolo. Njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi. Thina ngapha-ke ngakosithunyuka siphila ngokulima. Manje amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali. Okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla. So luhlupho olukhulu oluhlangana nabomama lona. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide. Kuyababhukisa kokhana omama. Omama bakithi ngapha bathuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi bathwala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza.
Isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani?
Isibhedlela kuthiwa yiMvuma Mission Hospital. Usuka lapho mina engikhona ngingasabani abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers. Kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze iklinikhi siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka-15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali. Ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu. Sile nhlanhla-ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silasesemvuma mishini singaphansi kwemishini yona leyo. Akukaze kuswelakala umuthi noma izinto kade zinzima njani kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khonapho.
Imali yama-school fees ye le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo?
Lapho kulobunzima abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aphele nzima ngokulwisana nabazali. Yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima kathesi ukuthi baza kwenza njani. Amabele asanda kuwa ivalize kathesi olwalonga ivalide beliyi-$5. Manje abangasithengela kathesi bekhuluma ngu-$3 abadala abanezikweredi eziningi ezeminyaka. Okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama-donors asebenza nawo lapha sile SMD le World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo lokuphango lwe-IGET olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana. So sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani, sibathungela impahla zokugqoka into ezinjengamakhedi ama-reusable. So kulapho-ke kungani kuba ngcono.
Kulohlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote, so lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu, bona ingani luzancedisa kakhulu yini?
Silulindele ngamehlo abo, silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change. Bakhala ngabantwababo abahlala egangeni abadlala empuzi bona befundisiwe balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini. So nxa lungaba khona uhlelo olunjengalonalolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo ingenzakala. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo-Councillor Sambulo Maphosa ka Ward 25 eNkayi kosiphunyuka ko-Chief Sipho Bokhobo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani ke sikhangeleke ukuthi besilani okuqakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama lami nguChris Gande Lelane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.